empilweni yami ngathaba kanzake ngithabe enjenge ngubone namhlanje. Lokuthaba lokhe nje kuthiwa kulamaparlamenti ayenzakala umhlaba wonke. Anzake mbone amamembers of parliament ethabe njengalokhu engubone namhlanje. Ngoba uthe uspeaker of parliament announcer ukuthi abantu abathi bayifuna amamembers of parliament iconstitution by 156. Engakachithi lo mlomo kube lokuhlabela okukhulu kakhulu eparlamenti. Bebo uNkulunkulu bayitshe ingoma yankona ukuthi uNkulunkulu kamabongwe. Yikho ke lami ngiphakathi kwamalunga eparlamenti la abonga uNkulunkulu. Ngoba sikubonile sonke singamamemba oparlamenti lokhu imisebenzi kaNkulunkulu hatshe yethu.
Ye, manje kujoni ke kuZulu khona lokho okwenzakaleyo.
Lokhu engikubona eparlamenti namhlanje kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe bangasebenza bendawonye. Kungakhethelekile ukuthi bakuliphi ibandla abalisupportayo, kodwa beyimuli yeZimbabwe kuningi abangakuqhuba bengakhangelelanga ukuthi usuka kuliphi ibandla kumbe lowo usuka ukhokhelwa nguphi upresident. Kodwa bona bengabantu beZimbabwe kuningi abangakuqhuba uma bengakopa lokho thina sikwenza eParliament namhlanje.
Kodwa ke nxa sikhangeleke phela khona kuyayiwa edale leSenate sokuhanjiswa ke ugwalo lolu kumongameli Robert Mugabe. Kambe khona ngale Senate kuzahamba njani?
Indlela lesifitshane kakhulu. Uyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe mhlaka 16 bayivotele iconstitution le bathi bayifuna. Abantu beZimbabwe yiwo abale power. Lanxa nje eParliament ade singathini sithini kodwa vele abantu abanikazi bayo nguZulu. Yikho ke lokhu nje iprocess nje ukuthi ilanga nje njwalitshwele namhla kusasa liza njani lizaphuma. Yikho ke eSenate bayayipasisa nje bedlula ngoba abangeke baphikise okuthiwe nguZulu, baphikise okuthiwe yiParliament. Ye upresident laye kakula angakwenza ngaphandle kokuthi ayibeke ibe ngumthetho. Sokumelele nje iminwe yakhe le ballpoint yakhe kuphela yikho okudingakalayo. Ukuthi kumbe uyayiphikisa kumbe uyayithini hayi kakusadingakayo.